indaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngapha kwahulumente omutsha akulamehluko kangako, ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition, babesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zindaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene, sivumelane njengabomama ukuthi siza kuyarejista ukuvota. Sasesivumelane ukuthi simele sibe lama-numbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence, bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBrithani eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile, ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli zindaba lokho ezikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo, kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli zindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokho kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngapha kwahulumente omutsha akulamehluko kangako, ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition, babesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba, sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe, ngoba kuviki edlule kulantatheli zindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Benisakangela la ma-development ayenzakala ngoNovemba. I-emergency iku yabona uMnangagwa esiba ngu-president. Sibona ukuthi bake kwaba le-shutdown e-media space. But lale looking at internet, because ungasila access the internet for ama-ordinary citizens, the news, abantu ekuthi ugethe ama-alternative voice. But lale because i-ACP warning kuma-media houses, but lale ama-privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheli izindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi, njalo lohulumende lokhe esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mtswanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze zikhululekile, zingahlukunyezwa, lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umtswanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu, njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholide.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misia Irambu Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misia Irambu Mushonga uthela umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota, njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili, kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene anje sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya registruvota. Sasizivumelana ukuthi simele sibe lama numbers amangaki abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathi sabona sesifike ze 2.8 million. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abanengi kwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani, ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube lenguquko elizweni. Unkosikazi Lucia Mativenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobunengi sokumele balwise ukuthi bavote ngobunengi.
We must understand that we are only by so we are not yet able to increase, we want to increase the number of people who are
Obemele ibandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda kodwa uxoxe le-Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women kuphathi yami ku-MDC. Emelwe ngubabuthanga uThamisa ikho bengulandile angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezorganized like that lokhu kuyakhanya ukuthi into ezibesorganized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona kuplatform ekababa uThamisa that's why they did that basukuma bahlabela ukuthi into eyenzayo siyayizonda mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe iphepha ele message yabo mama.
Obemele inhlanganiso ye This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi usolwe omama abavimbe owe MDCT ethi kutshengisa ukuthi kusese lomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yonale yenzakale ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama singakhangela ukuthi kathesi sigijimisa 50-50 yonale iyenzakala kuphela masi le tolerance. Kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyona ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa kwehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana Sikhangele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazo kungelabandlululo.
Ile usesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and inga esekhona esesibonile ukuthi yipatriarchy so we are behind omama aba ku politics sisithi thina asisupport ama political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabe sifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi mase sithi siwa taking those leadership positions senelise ngoba basebe khiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane labo mama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazane abangaba phose inkulungwane elengxenye bengaba amabandla ezombusazwe achiyeneyo emezameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Asizweni intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu waba kumsebenzi weArt oyiHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulwe jabuliswa ngokujeneyo ugoqela umculo lemigido ejeneyo. Abalungiso kutheneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abeauty Sakala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, these which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebo akhona kunye lamacici esintu. Angenisanga ukuthengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ningazi kuzathengwa yini kumbe haji.
Osakhulayo uthenda ichungwa nguwa ohlale eHarare uthi sede sikhathi epatheke emsebenzini weArti ehlala khonapha eHarare ethi kodwa ngenelisi ukungena phakathi ebukisa ekhetha ukuthengisa nje ephandle.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina ngilungisa izikhwama ngisebenzisa ama record njengalesi sile record likamaphumo lika mutukuthi ngibambanisa nentambo nilomisa njalo lama sandals imali angilayo yoku bukisa phakathi lapha ku Alpha.
Singakaqedi nje ingxoxo yethu, amapolisa e-council ahle afike sethusela abathengisayo laba okutshengisa ubunzima ababhekana labo. I-Haifa ile midlalo eyenzayo ngaphandle kwenkundla enkulu yayo okufana la ku-First Street kungelambatalo. Unkosikazi Busisiwe Mzeche wogatsha lwezempilakahle uthi lonyaka baphathisa uZulu kusifo sophepha kungelambatalo.
Sikwenzayo namhlanje ukuthi siyascreena kumbe sutshe ukuthi siyahlola umkhuhlane we-TB. Singathi sikuhlolile sikuthole ukuthi ulegcikwane le-TB sihle sikuqalise ku-treatment khonapho khonapho. Yikho esikwenzayo namhlanje. Njalo sipha information kumbe sithi ulwazi mayelana le-TB kulabo abangelalwazi olweneleyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni kwezethu bengene be-teste.
Othe kuqakathekile ukuba imuli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambatalo kusukela namhlanje. Kusiyafika kumpela nsonto.
Siyancusa uZulu wonke ukuthi buyanini ngobunengi lingathi abantwana. Ngicathe sesikubonile kathi sesukunanzelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kuhlelo ze-TB. Sina abadala sabe sicabanga ukuthi hayi umntwana angeke ebe le-TB, but sesikubonile ukuthi i-TB ikhona ebantwaneni. So asibuye endawo singabathi abantwana nxa sibuya ku-program nale. Kathe nje izikolo zivaliwe, asibuye endawo kwathe sithe singapi sikuse Haifa ku-First Street.
Abe sigodlo sameli wemeli eZimbabwe bayaphatheka embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa umdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arthe ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa-ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe, amalembu alungiswa ngezandla, izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimoto kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilitane encedisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBrithani, njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Omnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sibe lethuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBhilitane bakhulume babonisana kulomcimbi ukuthi bangasiza njani ukuvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza lesi sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lohulumende labezomthetho sibona ukuthi phezulu kokulungiswa kwalama ward kulike particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singaze sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi ngunkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha tisinqose khona. Kube kuhle kakhulu, kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta. Kube umsebenzi omuhle kakhulu. yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi.
Umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Bengincusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoka izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kungqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile. Ezinye azilamthina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana leDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Ngimele iStudio 7 eCoventry, igama lami nguJesus Banda.
Ingcitshi ezicobongela ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olama primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama primary olwezanu PF luqhutshwe ngensonto nangomvulo lugcine lusiba lodlakela lolukhetho luqhakathekile. Umnomzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama primary luqhakathekile kakhulu kuZulu lakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanjaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections aqhakathekile kakhulu asikhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama members amabandla wonke lawo ukuthi kethi laba abafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama primary elections lawa asuka phazamiswe zindaba zodlakela longazwani njengesibone kuzani PF njalo le ndaba zokutshontshelana amavotes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa primary elections ezimele kodwa hathi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abaqila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidates avele abuya alocuku kulamathothi lamasela ngalanzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo oshivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene. Kodwa asakwanisanga ukungena ngokuthi khona i-CV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile Umponda. Angazi ukuthi i-democracy enjalo evunyelwa lamaseta.
Umnomzana Christopher Mtswangwa, umcebisi omkhulu kamongameli welizwe, uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMthwanga ubika udliwe eNorton lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela iNorton njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudunzelana phakathi kwezanu PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost leG40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Xa uyimember yeZANU-P F kumele uvote kuma-primary elections aweZANU-P F. Nxa uyimember e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU-P F yayehluleka ukuyenza lama-primary elections. Kwakulo msindo ezigabeni eziningi mona njengani ukuthi ama-candidates election njengoba iparty omnyaka edluleyo kwakule factionalism ingani ya destroy party and the selection of our candidates or cartels mwana njengani abantu babe khangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawu support ifaction yakabani
kwezinye izigaba abezana PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekunodlakela ukwethusekana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga SG4 ajonge ukuphazamisa ibandla lezanu PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu lecele le-G40. EmaShonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele ithuthe 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo City lona elichaye eleNitrate nge-3 kanyala namhlanje emini. Intathu yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo City lithe ngokuxotsha umqeqetshi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba eleNitrate nge-3 kanyala limpumela ize ngemva kwemidlalo eyisithupha. Leli qembu lidliwa njalo umqeqetshi obambe isikhundla ngesikhathi usadinga umqeqetshi omutsha ubeka ithemba Ndlovu. Uthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
From yesterday, the training, the boys showed that they wanted the match.
Bana base batshengisela sisazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kwendlela akade bekhangele ngayo lo mdlalo yiyo enze umehluko ngoba phambilini bebezelwe ukuzithandabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawo City bahlohlele uJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye loIshmael Lawe njalo sebele imiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithewa munye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leChapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1 njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye loQuality Kangatse kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leYada linqobele eShabane Mine nge-1 kanya njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobele eTriangle nge-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Mutshenje kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele zingutshingi lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Inzwisa yomculo kaZahara esithi loliwe singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene lamhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.